umnumzana Peter Vowles ukhulume amazwi la esigodlweni sezanupiye lapho athe kumele uhulumende abone ukuba uyakhangelisisa okunye okwakhulunywa zinhlanganiso ezabuye zizohlola ukhetho lweZimbabwe.
Sikhulume sikhululekile ngobudlelwano bethu njenge-UK leZimbabwe. Sikhulume ngesakutho ngongcwabakazi, kodwa siphinde satsho lokhu okwakhulunywa yiSADC ngendaba zokhetho ukuba kumele kukhangelisiswe.
Umnumzana Vowles uqhubeke esithi eleBhilithani lifuna ukuqinisa ubudlelwano balo neZimbabwe esithi umbuso wentando kaZulu uqakathekile kakhulu ukuze kufezeke lokhu. Kodwa unobhala wezanupf umnumzana Obedi Mpofu wazise ukuba babe nomhlangano omuhle kakhulu esithi ibandla lakhe likhathazekile ngezijezi zomnotho athi zabekelwa eleZimbabwe, ngakho-ke kumele zesulwe.
Sikhulume ngezijeziso zomnotho, izikweleti zelizwe okumele zibhadalwe, lokunye okuningi.
Umpofu uqhubeke esithi okuningi okukhulunywe kulo mhlangano kulakho ukusiza ukuba ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana neBrithani bube ngcono. Uthe uhulumende wakhe uzimisele ukukhulumisana namazwe wonke omhlaba esithi lokhu kumele kwenzakale kungena migoqo ebekelwa eleZimbabwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeni se-CCC umnumzana Gift Osalo Tsiziba owebandla le-CCC uthi amazwi awebhilithani ayajabulisa ngoba aveza ukuba kuyacaca ukuthi umhlaba wonke uyazi ukuba ukhetho aluqhutshwanga kuhle.
Indaba-ke yokhetho leZimbabwe elwadiscasa e-SADC and elwaye African Union lukhuluma sobala ukubana eZimbabwe sile ndaba ehluphayo on how we conduct our elections. Ungakhangela namhlanje besile nomination court iveki yabhaliwa ibandla le-TCC ukuthi i-TCC irepresentwa yilaba njenge-communication esilayo as correspondence between TCC leZimbabwe Electoral Commission. Kodwa ukuhlala kungenisa amanye amaparty ama-double candidate konke lokhu kuyindaba yokusponsor nokutry ukuthi si-organize ama-citizen. Yikho sina sitshela abantu beZimbabwe bonke ukuthi asifananga sikhathi imbeleko ngokufelwa.
Ingcweti ezicubungula ezombusazwe kanye nezihlanganiso ezikumsebenzi wokulondolozwa kwamalungelo oluntu zihlala zisola ukonakala komumo wezombusazwe nokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe zisithi uhulumende wezanupf uhlala evala ngebhethu evika ngezijeziso azithi zabekelwa leZimbabwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eleBrithani neLika lamanye. Ngimele isitudio 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.